amazwi lawa ngamazwi amahle kakhulu asuka enkokheleni ezezano ngobana limukisa umuntu ongaboniyo umuntu akambe khangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile bavula abantu inkophe lokukhulumileyo ukhulumende njengophathi bantu labana bakhulume kuhle sibile umbono yabo mihle liyana ukuveza iqiniso labo okuthi okuyinto lokhu ngokwabo bodwa ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukuthi khona laba abatotayo laba ababizayo ukuthi bezoyinvesa elizweni bebone ngazani ukuza kuba lokhetho ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho selisebenzela abantu basisela amandla ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze besuthule umbuso esiwuthi i-soft coup kumbe polite coup bebe sebesithi bona bahlala sithi nathi kuphela sebeyekela abantwana yibo abangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngizakuphathela iswidi ezibonisele iswidi emntwenyeni engelalutho.
Ngiye kuwe baba Mkhwananzi, ngithi wena ubona njani lokho okwenzakalayo amazwi la? Ubona ungani nxa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso?
Okokuqala ngizakuthi mina mbona ngazathi lesi siphatha amandla sezanu esithiwa ngumkhuphe okungena okhiphela amagama le nto imphunyukile yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izanu. Kodwa-ke angazi usuke kwathini kwasekufohla kwaphuma nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izanu ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje. Yikho-ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo-vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhonomi wasezweni nasezimbabwe uzobe usuthuthuke wafike ezingeni elithile. Akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time. Uyabona nje ukuthi yizaba nje. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kuloo nqobileyo.
Mphenduke kuwe baba Mkhwananzi, kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo. Ayisikho na okutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo lempumela yakhona iyamukeleke?
Uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzothiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi nizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana. Uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswalakala ukuthi ayikho inkululeko, akukho ubulungiswa i-fairness. Yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona ukuza ngithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi lezi zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuwuvula. Kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababeluphe omnye ukuthi aphathezwe lasezimbabwe.
Wena Mkandla uthini ngalokhu imbono kamnumzana Mkhwananzi, uyavumelana layo na?
Uyaqeda uMkhwananzi, ukhuluma into esegcekele emhlophe emsoba iqiniso ngokubana sibili bona la abantu angeke bahlala sibili bethu wena bavumela i-opposition indlini ukhethe nje kupha ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanje ngekhetheni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidifenda lani lizalahlekele ngoba lisayinele ama-billion lawa lahi. So uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho ade luqondile akurigwanga impahla yenileyi asoze liyithole.